Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 1 kumpalakazi 2021. Igama nguNtungameli Nkomo. Nazi ezihamba phambili.
Ukuthi abantu benziwe ama-PCR test kuyinto eqondileyo. Kodwa ke njalo osokuluhlupho yokuthi pho nxa umuntu etholakale engelawo lowo mkhuhlane sokuthiwa futhi aye ku-quarantine for 14 days.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usethule umlayo othi bonke abangena elizweni kumele bahlale kuma-quarantine centers okwamaviki amabili ilanxa bengelawo umkhuhlane we-COVID-19.
Udaba lokuthi abantu be-quarantine iloba umuntu engatholakalanga elomkhuhlane ngibona ngathi lokho kuyabe kuyukuthi ikugezisa abantu ngendlela eziphansi.
Abanengi ikakhulu abakhangelele ukuphindela ekhaya ngekhefu lekhisimusi bayawusola kakhulu lumlayo besithi uhulumende kumele awukhangelisise awuguqule. Kulomfanyana ongumfundi ovuke ubhopha wahlasela ngombhopho eMelika wabulala abanye abafundi abathathu njalo walimaza abayisithupha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uqinise iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngokwethula umlayo othi zonke izethekeli kanye lezizalwane zeZimbabwe ezifela phandle kumele zihlolwe lomkhuhlane emingceleni yelizwe njalo ziqeda lapho kumele ziyehlala kuma-quarantine centers okwamaviki amabili ilanxa zingela lomkhuhlane kumele njalo zizibhadalele. Le yinto echotozwe kakhulu ngabanengi. Umnangagwa uthe abantu laba kumele bahlolwe emingceleni yelizwe kusetshenziswa indlela yama-PCR test kungelani lokuthi bayabe belobufakazi obuveza ukuthi lapho abavela khona bahlolwe igciwane leli bafunyanwa bengelalo. Kumbiko awethule kumabonakude umnangagwa uthe ubone kufanele ukuthi athathe amanyathelo la kulandela ukuqhamuka komkhakha we-COVID-19 oyaziwa ngokuthi Omicron wona osutholakale emazweni amanengi agoqela kwele Botswana lakwele South Africa. Umnangagwa uthe njalo i-curfew kumbe uhlelo lokuvimba ukuhamba-hamba kwabantu soluqala ngo-9 o'clock ntambama lusiyaphela ngo-6 o'clock ekuseni. Lolu hlelo beluvele luqala ngo-10 o'clock ntambama luyephela ngo-5:30 ekuseni. Amabhizimusi wona azaqhubeka evula ngo-7 ekuseni ayevalwa ngo-7 ntambama. Umnangagwa uthe njalo indawo zokunathela lokuzilibazisa ezivalisa amabhala ama-night clubs sokumele zivumele indlamanzi ezihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kuphela. Uphinde wakhuthaza abalokhu bengakahlatshwa ukuthi bayehlatshwa. Iziqondiso lezi zitshiye abanengi abasebenza phandle ekade belungiselela ukuya ekhaya ngekhefu lekhisimusi behlaba umkhosi. Bathi ukubamba abantu ngamandla ukuyahlala kuma-quarantine centers lanxa bengelayo i-COVID-19 akulangqondo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe sihlala kwele Bilitane umnumzana Difa Dube.
Udaba lokuthi abantu bequarantine iloba umuntu engatholakalanga elomkhuhlane ngibona ngathi lokho kuyakuyukuthi ikujezisa abantu ngendlela eziphansi ngoba nxa kuwukuthi abantu asikhumbuleni ukuthi abantu nxa besiza ekhefini noma besiza kuma holiday ekhaya insuku zabo zivaliwe ukuthi mhlawumbe abanye babe bethole mhlawumbe o-30 days abanye bethole mhlawumbe o-15 days nxa kuwukuthi umuntu sezahamba equarantine ayihlala amalanga alijumi eku-quarantine center eqeda laphana ushithi sezaphenduke azangasahamba kuyabona imuli kuyabona umndeni so okuza kwenza ukuthi abantu abaningi babe lokuthandabuza okukhulu kakhulu ukuthi bacabanga ukuthi bahambe ekhaya noma kanjani
zithini izizalwane zeZimbabwe khona ngapho e-UK ebezikhangelele ukuya ekhaya ngekhisimusi
iningi kade lizimisele kakhulu ukuthi bahambe baye ekhaya bayohlangana lemndeni yabo ngalesi sikhathi sekhefu ilekhisimusi kodwa ngemva kokuthola lesi simemezelo sokuthi sekule migomo esifanele ukuthi abantu bayilandele noma sokufanele ukuthi kube lezinto ezifana lama-quarantine kakhulu okuyilo udaba lusegodini kakhulu abantu abaningi sebekhanselile ama-trips abo ukuthi bahambe ekhaya ngoba besitsho ukuthi kuzanciphisa kakhulu insuku zabo zokuthi behambe behlale ekhaya okukhulu uhulumende afanele ukuthi akucabange kakhulu acabangele kakhulu izizalwane zeZimbabwe ukuthi umnyaka lo esivela kiyo abantu abaningi abazange bathole ukusebenza njalo abanye abantu abaningi kade kuyukuthi babuya ekhaya bebuyela nje ukuthi bazonyathela ekhaya okulilizwe labo kodwa ke emsebenzini abanye abantu sekulokho kwaqala i-COVID ngo-2019 bavela baphelelwa lomsebenzi kuze kube lakathesa abantu kade bengasebenzi nxa ukuthi uhulumende efaka le imithetho eyokuthi kufanele ukuthi abantu baphinde futhi bazethatha ama-PCR ngibona ngathi okunye okuyabe kuqakathekile ukuthi indleko yakhona abayibizayo khona lapho akufanelanga ukuthi kube yimali ezabe isilinganiso esiphezulu kakhulu ezakwenza ukuthi abantu beZimbabwe bantule bagcine besehluleka lokuthi mhlawumbe bayefika ekhaya bephetheni begcine besafika ekhaya bephethe lawo ma-COVID ma-PCR kungela kudla abazawuphathela abantwana kukathi lokho okuncane bekade bengabe bekutholile yiko kade kungasiza izimbuli njengoba sizazi ukuthi indlala ivele ibhahile elizweni lakithi
umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane sixoxe njalo lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi
ukuthi abantu benziwe ama-PCR test kuyinto eqondileyo kodwa ke njalo osokuluhlupho yokuthi pho nxa umuntu etholakale engelawo lowo mkhuhlane sokuthiwa futhi aye ku-quarantine for 14 days phezu kwalo lo 14 days sinazela ubana uyabe eku-quarantine ama-costs engawakhe khonaphana sibona ungathi uhulumende lapha sibona ungathi useziphisa ngoba isizathu pho esokuthi kwenziwe ama-test lawa sengawani ngoba ungazi uwenze utholakale u-negative kuyathiwa quarantine for 14 days ngezi indlela sibona ngathi asilo nyathelo elihleleli inyathelo lengozi yokuthi njengoba sesiya ku-Christmas sinazela ubana kulezi suku sikhangele ukuthi i-tourism industry engathi iyavuka but ngalesi simo kumbe ngalesi sinqumo esithethwe nguhulumende umongameli wethu uMnangagwa sibona ngathi kuzakhoza uhlupho lokuthi kuyasixotshela abantu elizweni lapha uhulumende kanti akukhanyise futhi ukuthi akunanzelele ngoba ukuthi umuntu esethwale e-negative esokuthiwa futhi kaye ku-quarantine sibona ngathi hhayi lapha indaba ihamba awuhle so ke engxenye yohulumende esingakutsho ukuthi hayi masinya ukukhangela okuyinto arevise le indaba umuntu atheste athwale negative kavunyele ukubana angene elizwe nayenza kwenzani angabi lo hlupho yesilwane othwale positive kuqondile ukuthi aye quarantine
sokwedlule iviki umkhakha we-omicron lo utholakele kwele Botswana lakwele South Africa kodwa eZimbabwe uhulumende lokhe esithi usadingisisa ukuthi ungaba usukhona na kumbe awukafiki singathi uhulumende lapha uhamba ngesiqubo esifaneleyo yini
bahamba ngesiqubo sonwabo okuyingozi empilweni zabantu phela lo mkhuhlane njengoba ungakazi ukubana uyingozi enganani empilweni zethu sibona ngathi uhulumende kufanele nga ukudala wagijima masinya wadingisa indlela zakhona ukubana bonke kambe lo mkhuhlane ngawukhona elizweni ngoba nxa siloku sisesikhuluma kanje kungakuyenziwa lutho uhulumende lokhu esafanisela nxa ukuthi usukhona elizweni abantu babhizi bawuhawukula bewunikana njalo njengoba futhi aqedise kahle kubana ungahlasela ulimazi omnike okungeva esikhathi esinganani kumbe ulimazi isystem omnike esikhathi esinganani sibona ngathi hayi isiqube sikahulumende siphansi esingakutsho nje lathi ukuthi uhulumende wezimbabwe siyamtshela ubana kaphangisisa ayenzele i-research masinya
kuyini ongakuxwayisa mhlawumbe uhulumende lezakhamizi nje
okokuqala ke siyaxwayisa uhulumende ukuthi sizwile ukuthi ama-vaccine la asehlatshwa abantwana kusukela besehla besiyafika ama-16 years esingakucela ukuthi engxenye le-vaccination process abahambe ngesiqubo esiphakemeyo esiphezulu sibili kakhulu kudingisiswe futhi ukuthi kambe lo mkhuhlane ukhona mboko bakwenze masinya khonaoko ngoba singaze siphuze kuzofika ikhisimusi kuzaba le ngozi yokubana abantu bayaphithizela sesinganikala umkhuhlane kuze sifise ukuthi khathesi njalo sokuqalisa udisemba uhulumende sokucacile ukuthi kambe lo mkhuhlane sihlawumba silawo kodwa sibuye sithiwe uhulumende sikhangele uzulu lathi abantu izakhamizi ukubana asiziphatheni kuhle ngalesi sikhathi sesizwile ukubana lo mkhuhlane ukhona lanxa i-omicron yakhona ingabe ingakangeni kodwa siyakwazi ukuthi i-COVID-19 vele ikhona umkhakhalwana owedluleyo owesithathu lokuphakathi kwethu abanye ngekhisimusi sijale ukuthi sibe lokuthokoza okukhulu kube lamaphati abantu bevakatshelana cele kwenzele kwethu sinanzelele ukubana lo mnyaka ngomnyaka otshiyeneyo leminye iminyaka siyacela abantu bahlale ezindlini zabo babalekele ukuba endaweni eziminyeneyo ngoba singaba le ngozi yokubana lo mkhuhlane usihlasele ugcine usulimaza abanye bethu sinanzelela njalo ukubana la khona kwesixwayiswa ukubana ama-mask sicela ubana siwafakeni siwagqoke ngendlela eyiyo njengozulu sivala amakhala sivale imilomo kakahle ukwenzela ukuthi singabi lohlupho
Umnumzana Ambrose Sibindi ngoinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ibandla leMDC Alliance lithi liphakathi kohlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo lanxa nje kule ngxaki eziningi ezigoqela ukuhamba imango emide lokuswelakala kwencwadi ezidingakalayo ekubhaliseni. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa usanda kubhoda ngelizwe edinga usekelo njalo ekhuthaza abantu ukuthi bebhalise ngobunengi. Emangweni weMathebeleland South ufike eFilabusi umzingwane ebulilima ematopo lakwezinye indawo lapho abikwa wamukelwa ngenjabulo. Isiphathamandla seMDC Alliance Mathebeleland North umnumzana Mhlonipheki Ncube uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okwenzakala esigabeni sakhe ngesikhathi uChamisa esethekelela enkayi ebubi eCholochola seBhinga.
Abantu bayabhalisa ukuvota kodwa ke inkinga ekhona ukuthi indawo zokubhalisela zikhathana idistance yangkhona inkulu kakhulu abantu kabayafinyeleli kahle elokuthi behambe bebhalisa kodwa thina njengebandla siyakhuthaza abantu sisebenzisa ama structures ethu ukuthi bahambe bebhalisa abantu sibilibale isifiso sokuthi behambe bebhalisa kodwa ke bakhala ngokuthi indawo zokubhalisela kasiziboni njalo ke asilazithupha abantu abaningi bakithi abalazithupha so ke isikhalazo sethu lenkuthazo kuzek iZimbabwe Electoral Commission ukuthi kayi yenze ukuthi ke ukubhalisa kufike ebantwini kube seduze.
Siyabona ukuthi umkhokheli webandla leDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ufikile la khona ngapha esigabeni seMathebeleland North lapho ebhodabhoda la kwezinye izigaba zelizwe. Lokhu kwaletha umahluko yini ukuthi abantu bezwe befuna ukubhalisela ukuvota njalo bamamukela njani?
President we MTC Alliance ubaba u-advocate Nelson Chamisa abaningi themba bazwile ubuyile ngapha kwelakithi eMathebeleland North bavakatshela indawo eziningi kakhulu ezigwaqela onkayi obubi Cholocho Bhinga leyo yonke izindawo eziningi zeMathebeleland North ehlangana lozulu wonke jikelele weMathebeleland North ekhuluma ngokuthi kungenziwa njani njalo ke ibandla le-MTC Alliance silila amalungiselelo bani sisiya phambili okukhupha iZANU-PF nanku phela sesikhangelele ukhetho ukukhulumile ke wavakathela indawo zonke lapha hlanele kwa labantu abaningi abantu bemthakazelela kakhulu laloba nje asibonile ukuthi abantu beZANU-PF bebezama ukuvimba ukuthi umongameli engahlangani labantu
injongo yalimbuthano ibingeyani ubehlangana labasekeli bakhe kuphela yini
injongo kakhulu yalimbuthano bekuyikupha abantu bakithi idlabuzane lethemba kakhulu ke sesikhangelele ekhethweni soke babu president wesipha abantu ithemba elokuthi MDC alliance iyaphila njalo ke ilamandla njalo ke isilondlozela kumbe umdlandla omkhulu wokususa ibandla le ZANU-PF embusweni abantu bese sithi manje iMDC alliance iza kuba njani njalo kuza kuba njani nanku phela uMonzwela besithi khona ibizo labo le elithi MDC Alliance ngilabo njalo behlangana lozulu wonke weMathebuleni North kungakhathalekile lokuthi umuntu lo ngweMDC Alliance kumbe kaseweMDC Alliance ngoba injongo ekhona kathesi kayisiyo yeMDC Alliance kuphela kodwa ke ngeyabantu bonke abeZimbabwe so iMDC Alliance ilohlelo ukuthi Citizens Convergence for Change ukuthi wonke umuntu kumele ukuthi sihlanganene kulo umkhankaso wokukhupha iZANU-PF embusweni ngoba impi lesi sikiyo kayise impi MDC Alliance yodwa kodwa siyimpi yabantu bonke bezimbabwe
umnumzana mhlonipheki Ncube isiphathamandla se MDC Alliance eMathebeleleni North Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Ikroniko ibika ukuba umongameli Mnangagwa uthi uhulumende uzaphenya udaba lokungenela kundaba zeZimbabwe athi kwenziwa nguhulumende wakwelebhilitane. IZBC ithi kulamasotsha amabili afele engozini yemota duzane leBuffalo Range Airport emgwaqweni osuka eTriangle usiya eMbundu. Isayithi ithi izakamizi zelokishi leTshabalala koBulawayo sezileviki zingelamandla kagetsi kulandela ukuntshontshwa kwentambo ezihambisa umlilo. IHerald yona ithi umsekeli kamongameli Constantino Chiwenga useveze ukudana okukhulu ngokubhubha komqondisi wogatsha lweZimbabwe Investment and Development Authority umnumzana Douglas Monasi yena otshele endlini kuthange. Isikhathi sembiko yenu.
Ngiyalibingelela lonke basakazi baka Studio 7 okhulumayo ngubaba uZololo wenkayi. Ngiyalizwa lonke lokukhulumayo bakwethu ngigxilile kwezepolitics ngempela. Mina ke ngigxile kwezokulima. Yasilime nini siphume endlaleni. Sikhangele uhulumende lapho elunge khona lalapho engalunganga khona thina siphiwe imigodi enkayi sitrilele imigodi sibili kodwa ke ngabe imigodi esegcekeni kulinywe kungalinywa imbhida kuphela silime izilimo zona lezi esiziholiswa iWorld Vision kulaba abaholayo abahola umumbu kulinywe umumbu kulinywe ingqoloyi kulinywe indumba isunflower sikhama amafutha singalimi imbhida sonke nini yikho nje ngokukhuthazayo ekulimeni lapha lokudla kwezifuyo izifuyo zethu ziqine amanzi sesilawo yeba yashota lapha lalaphana kodwa ke zidriliwe ziborane asilimenini sidle sisuthe bese sikhangela nje uhluphe esibhekana lalo kasivikelekanga kathi ufathi ngasibona amapholisa sizizwe sivikelekile kodwa tubona ipholisa wesabe ipholisa selisesabeka bengisela upani ngolwesithathu hayi ngubonileyo bekubuhlungu bekubuhlungu kuhlukuluzwa kwabantu amapholisa ahlukuluza abantu abe benze igovernment ingathandwa ngabantu amapholisa kasivikele hatsho ukuthi sithi singabona amapholisa sesabi umuntu nxa ezihambela yedwa imaski ungayehlisa kodwa hayi ukuthi ungabona ipholisa susiwa imaski ngokwesaba susesaba ipholisa amamaski bekubotshwa abantu bebhadaliswa ama-1,000 ngokuthi imaski beyehlise yaba sesilevini umuntu ehamba yedwa
njani u-Studio 7 siyabonga ukuthi uyasaziswa into eziningi ezenzakalayo elizweni lethu lapha langaphandle siyabonga kakhulu emsebenzini sibese sibuya kwindaba yamaphemithi e-South Africa uvele kade ubeyaphetha ngani amaphemithi akhona nje ubehlala ephiwa amabizo every year eyiphemithi banibani into ezinjalo abantu bakithi abake bavula inkophi ababuye beyolungisa okwabo ekhaya beclaim ispace sabo abantu bemathebelini ngoba abaningi futhi abala amaphemithi ngabantu eMpumalanga abakithi vele babengakayo nale i-chance yokuthi ba-apply lamaphemithi kuza-affecta bona beMpumalanga ikakhulu indaba yamaphemithi ma i-government ingasabamelanga kakhulumisana le-government ye-South Africa ma kwehluli ababuye sizolungisana ilizwe leli yikho kungasincedisa ngoba lokhu kube siloke sikhala sesife sitshile abantu abethu udubo lololo olukhona ababuye bezolungisa ekhaya into yabo
Salbonani salbonani basakazi nabathandiwe Studio 7 lo lokhuluma ngugift Sonduku Mfokandlovu basakazi ngithi ndlulisa umbono lami omncane ngiyabezwa abafowethu banokuthi hayi thina silandaba lokuthi kuvote lo president thina silendaba lamakhansela ezwendelani lasezimbabwe noma emathebeleleni ungaba lamakhansela wonke lama MPs ayikho into ozayenza ifungela presidential power that's why liyakhumbula ngesikhathi MDC kaTswangirai isiba lemajority eParliament kuthiwa kule runoff i-runoff kwaba ngeka president ngoba umgaba wayengelandaba lokuthi uyaluza ipower eParliament izilong engupresident because uyakwazi ukuthi ezweni lana kuba ulama presidential powers ungaba lamakhansela endawo yonke le mathebeleleni lama MPs kodwa uma ususiyafuna imali kuzalo bekuncithe nothing you will do ube lama MPs ube lama councilor kodwa umuntu uyabe lamandla ngupresident ngoba nguye ufaka ungqongqoshe we local government upresident nguye uyabe lamandla okufaka upresident so wami umbono ngithi hayi ngabe kuthiwa kuyenzeka sibambaneni sonke siyekele lokuthi lo yishona or what what sisekele iqembu elingathi lile majority yabantu okuyi-MDC alliance sisupport uchamisa kuphumiza then okuningi siza kubona mazokuphumizana ngoba yebo mina emathebeleni ngisupport izaphu but ngicabanga ukuthi ma singathi sikhipheni izanu kuzosiza lokhu uzwa futhi abanye abafowethu besithi izaphu izodisturba i-MRP abake bengichazela ukuthi kathi i-MRP le zaphu yiphi endala ngoba izaphu mina ngiyazi kuyiyo eyakhululizwe so ma umuntu ethi izodisturba i-MRP esungula izwe lwa-understand ngiyabonga ngokuhlala zethembisa
sanibonani sanibonani basakazi Studio 7 kanye nani balaleli obulisayo ke ngulungisani ngiya etsholotsho ngokuhlala ngise-South Africa endaweni ebizwa ngokuthi kuse-Orange Farm bantu bakithi sizwile sonke ukuthi-ke abantu basezimbabwe basafuneki la-South Africa ngoba nje upresident walana uthe babuyisele lawo maphemithi ngithanda ukulikhuthaza abantu bakithi ukuthi-ke nifunde ukwamukela isimo lingabili abantu abathi bona bawukhandashisa endaweni abaningazi sohlala vele khona la egoli kuzekube nini so sameni bantu bakithi ukuthi njengoba sokunje sambukeni isimo sambeni ekhaya siyovota sifusile izwe lakithi singancengi loshaya ibhizi lincenge lenza lento eyenza ayikho right funani ukuzimela abantu bakithi
labo bekunga
abalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America uthi umkhakha weCOVID-19 omutsha oweOmicron wawuvele usutholakele kudala ezwekazi leEurope emazweni afana leNetherlands nesikhathi utholakala kweleSouth Africa la kweleBotswana. Umsakazo omunye uthi njalo amapolisa kweleNigeria aphakathi kokuthungatha izibotshwa ezedlula amakhulu amabili 250 ezivaleke ejele ngemva kokuvulelwa ngabantu abahlasele behlomile. Singene kudaba lweMelika. Kulomfanyana oleminyaka elichumi lanhlanu 15 ohlasele ngompopo esikolo seOxford High School lapho afunda khona eMichigan izolo wabulala abafundi abathathu. Kulimale njalo abayisithupha. Isikhulumeli samapolisa kuleyo ndawo umnumzana Mike McCabe utshele intatheli zindaba ukuthi basadingisisa imbangelo yalesi sehlakalo. Ukudutshulwa kwabantu okugoqela ezikolo kuyinsakavukela eMelika ngoba imithetho ekhona yenza kube lula ukuthenga imibhobho, kanti lesisekelo sombuso laso sipha uzulu lelo lungelo. Lanxa udlakela olunje luvamile kuleli, abaningi basele bekhuza umhlola ngoba uMadubula ungumfundi ohlasele abanye bakhe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Muzobanzincube.
Akube lusizi kakhulu lokhu mnumzana Nkomo okwenzakale eOxford Township, elusizi kakhulu. Uyabona ukuthi izinto ezinje kulapho esibona khona ukuthi imithetho yenale eAmerica eyokuthi nje imbhobho ungayithola nje mahlayana loma ngaphi, ungayithenga nje estridini. And labazali labo futhi kwesinye isikhathi bayabe belayo imbhobho isezindlini and ingavalelwanga kuhle, so abantwana bebele access kiyo. So yiproblem enale kakhulu, and futhi izinto ezinje nxa zisenzakala uyabungakwazi ukuthi khona umntwana lo uvele ulwani yena, ngoba uyabona thina sikhule ekhaya sasisenza iziduli lapha zenhlabathi, ukhaba isiduli seziqhamuka izibhakera kungela kudubulana. So kathesi abantwana bakathesi sebekhipha imbhobho sebedubulana. So uzathola ukuthi i-support system engxenye ngikhaya kule problem, umntwana udepressed and njalo futhi lokuthi esikolo khona ngale kulabantu abave befuna ukuthi bemtshaye, uyabo. Izinto zakhona ziningi-ningi kakhulu sibili.
Ama-democracy ayake zame ukuqinisa imithetho yokuthenga imibhobho kusehlula, ubona engagcina ephumelela yini?
Ya, indaba yombhobho lapha eMelika Mr. Nkomo iyahlupha kakhulu, and kangiboni ukuthi vele ama-democracy angaze afune njani. Engayikwanisa indaba yenaleyo ukuthi khona i-gun control ibe khona, ngoba siyabona ukuthi ukuba lo mbhobho lapha eAmerica kusesisekelweni sombuso weAmerica othi kulilungelo lami mina ukuthi ngithwale umbhobho xa ngifuna njalo ngiqualify. So yikho kulula kakhulu ukuthi imbhobho itholakale lapha eAmerica, ngoba okunidayo kuphela i-ID kuphela, suthenga umbhobho njengokufana ungene OK lapha la ku-hyper uthenga i-grocery, umbhobho yamerika uthengwa njalo. So kulula kakhulu. So uzathola ukuthi amazwe anganale mthetho enzimanyana ukuthi abantu bethole imbhobho njengoba eZimbabwe kunje. So sathi sikhula thina ongazwa kuthiwa umuntu eton groove kumbe engubo yenja kumbe lapha emzilikazi udujule ngombhobho kwangasonto ephombu ukuyizwa leyo sindani ngathi uyakhangela ngale South Africa abantu bahlala bedubulana kakhulu eSouth Africa ngoba imithetho yabo iyavumela kakhulu imbhobho.
Umnumzana Mozobansi Ncube isizalwane seZimbabwe esidabuka kokapu esilobela sixoxela eseIndiana khonapha eMelika siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethule umlayo othi bonke abangena elizweni kumele bahlale kuma-quarantine centers okwamaviki amabili lanxa bengelawo umkhuhlane we-COVID-19. Abaningi abakhangelele ukuya ekhaya ngekhefu lekhisimusi bayawusola kakhulu lumlayo besithi uhulumende kumele awukhangelisise awuguqule. Kulomfanyana ongumfundi kwesinye isikolo ovuke ubhofa wahlasela ngombhobho eMelika wabulala abafundi abathathu njalo walimaza abayisithupha. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.